ikwesi ukhangelele sibini kuyajabulisa yini ngoba iprogram yethu nge-economy yelizwe ukuvuselela i-economy ngamunye ngamunye phela umuntu waphiwa ikhadi ikhadi elento kumele zizwe yiphathi umongameli so wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvuselele i-economy kwezani wena konke wakulisa ekhadini lathi sithuthi ebantwini
i-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile
even ebhoreni aniwawuzivela yiphi team yonke i-team edliwe ithi sichilile into eyenzakala yile ukuthi ama iparty yonke ibilama-polling agents kulama-leaves i-11 from amafika zonke lana asuka kuma-polling stations wonke wona lamafika lami nginjani wandliwe ngiyakwazi ndliwe njani lawo amaphepha akhona wonke asayinwe ngama-party zonke mina ngithanda ukukhuluma ngama-class ama-peasants avotele i-ZANU-PF ama-workers abayivotelanga i-ZANU-PF ikubona i-ZANU-PF kuma-towns idliwe and izizathu zikhiye ngoba i-majority yabantu ayisebenzi so abantu bonke babelieve ukuthi i-ZANU-PF yenza bengasebenza emadolobheni and abemakhaya ngalokho okwenzakalayo abakuncedayo ngoba bakufika yiphathi bavote baphize inkomo abaphiwayo so kibo akulasizathu sokungavoteli i-ZANU-PF dolobheni lawelesivatho sengavoteli i-ZANU-PF yiwe ukuthi bathi abasebenzi msebenzi and eqinisa ukuthi same cause ukuzashintsha